ngasangela umumo ongazenzanga isimo somnotho ababalisi labazali buye njengoba ababalisi labo bengabazali akula kuzilungiselela okutheni ngoba sikhangela ifees imali abantu babanayo abanye abazali balabantwana e-primary balabantwana e-secondary baphinde bebelabantwana ema-university ama-university akhuphulile intengo yefees okwesabekayo kahle kahle vele sebefuna i-US dollar eyiyo engekho elizweni uhulumende kazilungiselelanga lutho ngoba engxoxweni yakhe yokugcotshwa umnangagwa ukhulume ngokuthi uhulumende wakhe uzimisele ukuba kusebenze i-RTGS phecelezi i-Zimbabwean dollar mpakampaka nase kukhangela lokhu kusitshengisa ukuthi uvele kalakho akulungiseleleleyo sikhangele isisekelo sombuso esithi sona indleko zesikolo zemfundo yomntwana zibhadalwa nguhulumente iholo lababalisi nxa elokhu ekhuluma nge-RTGS kutho ukuthi livele lizabe lapho elikhona umbalisi nje umuntu ozabe ezihambela elambile
likhala ngemalini kanje
thina njengababalisi funa lezisebenzi zonke zikahulumente sikhala ngokuthi iholo lethu kalile i-$1,260 kungabi lesisebenzi esizahola i-RTGS ngoba nxa sikhangela phandle la ayikusekho lapho esebenza khona i-RTGS izitolo emkango noma kuphi thina sivele sikhangela ababalisi kakhulu bahlala emaphandleni emaphandleni izinto ze-ecocash izinto zeswipe kazikho ezitolo pho bayaziyaphila njani ababalisi labo nxasikhangela ukuthi uhulumende ukuchandiswa indaba ye-US dollar salary wesibili okunye sukhangela sikhangela abafundi abantwa bethu abantwana babazali bonke indleko zesikolo sezidula kakhulu kodwa isisekelo sombuso sikhuluma ngokuthi uhulumende nguye okumele akhokhele indleko zomfundi kusukela ku-ECD A kuze kuyofika ekutholeni i-degree lakuqala esikhala ngakho kakhulu uhulumende kabuyele ekusebenziseni isisekelo sombuso bengasitshaya indima isisekelo sombuso ukuthi nxa sebebonke izinto sezibawomela bebuyele kiso abasisebenzise kizo zonke izinto uhulumende kame njengoba sikhanga ukuthi sesithole uhulumende omusha kame ukungalandeli isisekelo sombuso u-section 65 umgceki ukhuluma ngokuthi uhulumende kumele akhokhele izisebenzi zakhe iholo elaneleyo izisebenzi nxa zingasuthiseki ngeholo eziliphiwayo zibhikitshe zivunyelwe ukwenza okuthiwa i-collective bargaining uhulumende kame ukubopha abalwela izisebenzi